sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathe sakade sabantu becaca ukuthi abakhala ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobuku polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abebandla lesisi esigabeni semalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanuPF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zemalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo Meet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze le Habakuk Trust. Sasebenza futhi le-PVTA, Ubulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhla ka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hhashi abantu labantu esababonayo sibona ngathi akaba ngukhansela ongcono ngulo, ongaba ngu-member of parliament ongcono ngulo. Ngasikahamba nguma-presidential ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa laba abantu kade bekhona. Isikhathi ezihlukeneyo ukuthi umuntu kade sekhizwa cha ayilungu vele asimazi thina sikaye simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu abababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So-ke abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi besingabaqhuquzela ukukhetha abani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona uyamkhetha. Well, okunye ebese sikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho. So-ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi imeseji leyo lapha kobulawayo sibona ngathi ayi ingabi ingenile ebantwini ngoba eqinisweni khathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangudlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana Ngabe ukukhona ingxenye yabo singakuzwanga ukuthi sikabe nje kungabantu engxenye yababili abathathu babe bangiinto zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sifuna ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sifuna ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona lapho ngelendawo zokuvotela ungelazikolo sibona ama-tent asefakiwe khona kuyasitshengisa ukuthi kushukuthi hatshi into ziyahambeni sibone ama-tent sibone la mapholisa asekhona elinde ama-tent sibone futhi labantu bonayo bezek ungabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sazi kuthi ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana wenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyavota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 ntambama hamba kusalesikhathi kwenze ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wena lesohambe khona phana so ke isikhathi siqathekile uyabantu sonke sivukele khona njalo sibe lengxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokhe likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esiqathe sakade sabantu becaca ukuthi abakhala ngumuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngapi siya ngapi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokuthi vele ba isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga ukuthi sakathi singena ukuthi sefuna sokulocate sefaka lokulaloko abantu bebesithi hathi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa ezevotele futhi anyamalala aze ayibonakala futhi enxa sokusebenza sokusonda kuma-elections
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association usthandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN kobulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolukhetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyechiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo lemisakazo echiyachiyeneyo ukuze bathi ukuthi bebazi ukuthi isigaba singapi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama polling stations material yokuvotisa ngabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi interfere lutho hatshi ikubona nje iactivity ngabe khona isenzakala konke khonokho ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu basebe redini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo ukuthi kambe ama voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe becheck amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi ngasikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo ke lwama themes besingathi ulezi gaba eziyisikhombisa 7 themes abantu ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo umbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senhlanganiso yeZesn kobulawayo. Kulunye njalo udaba ibandla lesi sisilithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo enkudleni ye White City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi sisi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-CCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above i-poverty data line which is 500 US kusiya phezulu efanele piwa amapolisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international fanise joina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikwereje selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikwereje zabo, and of course i domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake meters bedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ikonti besetshenziswe ngama political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-CCC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizangiphefu, sikwanise ukufaka uhulumente ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale kobulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi inhlelo lesasile program ethi omgwazi ukukhuthaza wonke umuntu ube a registered voter, yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawunceda, okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba ngefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyi-registered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukuba uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula, wonke umuntu wobuka polling station uyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le-polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama-double candidate, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama-double candidates iphume sobala, umongameli ube lethuba ukuyintroduce ama-official candidates awe-CCC ikakhulu ke endaweni kayasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile Mahlangu nguye ke i-candidate yakhe emelayo ingu-member of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela i-CCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eTshabalala lePhelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalo Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso ye-CCC. Labanye ke abanjengabo Pashos Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo labo Sarenda ke ebulawayo Central, labo Nicola Wasen ebulawayo South, labo Minenhle ebulawayo North, bonke laba bengabantu ke abamela i-CCC, labo Manduna Enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kwe-CCC. Umongameli njalo introduce official ama-candidate wethu aye-CCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngu-senator, former senator wakobulawayo osengu-councillor uDavid Coulthard. Niyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziva, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki yakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. Iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka-2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidalele parliamente olilunga lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ngeviki ephelileyo. yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe yiZANU PF esigabeni. Oncintisa kukhetho luka kansila ku ward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli inkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe yiZANU PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami siyehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sile kliniki eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngilo Mika lo Philip Mabhena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda ngu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele, abantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi iZANU isifuna ukukhampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuholo yasale emafeha ayifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge emafeha laphana likhona ngamva kwemafeha lisiye emzini yangapha imalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool esechaguda engekho. Kulabantu beGochombo abangela amanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1. I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha sibake ngapha kule mizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga. I'm sure ngasikuka ngakhe loku u-MP ethu uzaligephe engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba uMP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu leGwembuthi. Sasiseke omunye umngcwabo avuke ebuyekuseni wathi uzahamba. Sithenxa sesifanele semjengiso wachiye ngahambanga la. Kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkosi. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uphuthi uMP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungo-May ethi uzabuya next week labantu baqhatshile ubaba uMP bezoqedisa iklini angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu, bavuke ekuseni bengabantu bathi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele, bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika, ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina, kuthe nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babuye bethwele imigano bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele iZANU PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona, kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalela eParliament njalo ngoweZANU PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezibangela ukukhwela kwentengo. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule police abelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls ladakwa lazela lala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Master 27. Sibonge lapho inyozi ezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngiwahlalela elubani. Banupano mahle. Ekanjana laphana konke senipholu komoza. Esibombo lupaswana konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kobo wange Victoria Force konke laphana Jambesi sibuyela basithi Gwanda majawundeni sithi Blawayo Town Village votani wonke labantwana kungabi lokwesaba. Akula mpi uthiwa impi yavuka akula mpi evukayo Lingabochele chani batala. Asambeni ngobuneni siyevotana, asambeni siyevotana, lingethuselwa. Likukuzele labanye, hambani nevota batala. Okuhle, okutshintshayo, kade sihawula kambe kunini, sihawula singakwazi ukuhlala abantwabethu. Abantwabethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu, siyabonga, sengathi odele ingahambi ephezulu. Ngibonga laphana igama lami.
Salibonani ku-Studio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANPF eyikhulumela i-ZANPF. Besemphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma izwe kusiba buhlungu esiswini. Ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni. Amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakulamsebenzi. Okwenzakalayo sibone be-ZANPF belokhu besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo. Kodwa abanye belamba ayi le iphatha idliwe kawani.
Nokubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesivuyo eMpumalanga noma abantu abangavota kahle akulathi into oluzoba khona emathebuleni not okusalayo emasayidi nemathebuleni akulathi into oluzoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapo. So bayasisebenzisa kakhulu. Imingaki iminyaka besehle kurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith kusmith kathiya ngamabhilidi le migwaqo le ukwesihamba ehlathini ZANPF MDC kuyafana vele. Akulathi into uzoba khona abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotele asiwini lutho.
Linjani emsakazweni yeStudio 7 olibingelelayo nkosi umfana ophuma endaweni yasenkaya koDlamini. Yebo, bengithi nge ngikhulume ngojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni leMDC esiya kuzana. Uthi ubona okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingenamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namuntu uthiya abantu eganyeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi. Simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition. Namuhla nguyogijime kuye. Uthini ngabantwana babantu abathi ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje? Abantu kathesi abantu bamenza izanga. Mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamthiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthengi. Sengamthengisa futhi lo muntu.
Sanibonani ku-Studio 7. Onibulisayo ke lapha ngumntu alikhumala. Ngilani egoli bakwethu. Lokhu ngikulola udaba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo. Elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora. Labo abantu badlala draft badlala upeja ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama opposition tamvama bayiZANPF sesi umonzola sewudlalile wakhe umdlalo eyakhe draft sokubonakele sokuseleke yena uJamisa manje ukuthi manje enze eyakhe draft ke manje. Last time wakhuluma ngokuthi iZANPF imsotsile, this time usahlela nje maplan akho ukuthi uzakuthi iZANPF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo. Kanti ke abantu abavuleke amehlo ke bebheke kube umqondisi moyo beba yiba abantu abazaba nomhlahlandlela wabo lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omnye umshona it's impossible lawa abantu zimbila zantabanye ake sivulekeni amehlo lawa abantu angeke bekhiphane embusweni ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana so umthwakazi nje akuvuleka amehlo akukuvuleka amehlo ngalaba bantu laba umonzora wawuthatha umbuso i-MDC ikumakhuphi naw seyidilize yonke manje ngiyabonga
salibonani salibonani hlobo salibonani ngomthwakazi mthwakazi omhle ngilibingelela ngingeke ngizithokoza igama ngokhu ngilibingelela ngokukhulu ukuthokoza kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi ukudumala ngibona abantu bakithi bembethe impahla zezanu bonke kanti bantu bakithi uhamba njani kanti ngesikhathi esinje abantu sebejikile lonke selisabantu bakithi sobantu sebeyizanu sokutheni kanti selikhohliwe lapho elivela khona yini bantu bakithi ayi mina ke le ngidumazela kakhulu angifuni nokuzitsha igama kodwa ngidumele kakhulu ngibona abantu bakithi begqoke impahla zezanu indawo yonke kuthiwani uma kwenzeka
e Studio 7 ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi thanda ukuphikisana lo Angleston lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be Triple C e White City uthi yena ubala into eziningi uthi abantu ade belaphana bona bonke abazovota this and this kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalunga ezanu PF ama-supporters ezanu PF azange ake abuye phambilini athi bonke ade bebuthene laphana kasoze bavote nanjani kuwesike ngifuna ukukutshela kucace uyabona bonke abantu ababuthana emaralini ezanu PF bahamba besiyalanda ukudla hayi ukuthi ngama-supporters kezanu PF labantu labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela so kufanele uqhathanise khona lapho yebo ye bonke adibela phana eWhite City asibo bonke adibeza vote ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yezanu PF akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuzanu PF bahambele ukuya kudla kuphela yinto ofanele uyazi leyo Angleston lokho okhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi uqoqela bani uqoqela izanu PF awubali lapha izanu PF yadliwa MDC ka-Morgan Tsvangirai bala lama results bazokugcina kubunjwa uhulumeni obambana awubali uyajampa ubale lokho ongasikho ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Angleston Sibanda uyakwazi mathupha ukuthi izanu PF ayikazi yawina ama-election eZimbabwe ulamanga ayikazi yawina ama-election aseZimbabwe ngiyabonga kakhulu basakaza okukhulumayo ngozinja ziyamkhokhona
alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazi senjalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.